Ye kubonisa ukuthi laba bangenele embusweni bayananzelela ukuthi ngaphandle kokuthi lawo mazwe ahlanganisela ase Europe omelika namanye alezimali angeke avumelane lokhetho ukuthi luhambe kahle nxa ngabe bengazibonela ngabona ngawaba mehle. Nxa bengavumelananga lokuthi ukhetho luhambe kahle, ayikho imali ezakuza elizweni. Nxa imali ingazanga elizweni, umnangagwa lalaba bebuselabo, izethembiso zabo abazenze ebantwini asoze bazigcine, okusho ukuthi umbuso wabo asoze uhlale isikhathi.
Ukuba khona kwaba kwamanye amazwe elizweni lokhu kungasilethela ukhetho olukhululekileyo na?
Yebo, ukhetho luzaba nomehluko kulalolo kade luhlala lusiba khona. Nxa uvele usunxusa abasemzini kakhulu abavele emazweni azikungokuba nje kokhetho ngendlela efaneleyo, angithi phela i-EU kayisiyo i-China, North Korea kumbe iCuba kumbe elinye lamazwe angakaze abambe ukhetho olukhululekileyo. I-EU amazwe akhona wonke ngokupheleleyo kuyavotwa, amaningi akhona akwazi ukubamba ukhetho oluhlonipha amalungelo abantu, olumgceke, olunqotshwa ngulo ofanele anqobe, abantu bonke bekhululekile ukuvota nokukhampeyina. Kusho ukuthi nxa bekhona befike ngesikhathi esifaneleyo baya kuyo yonke indawo yasemakhaya, kwenza ukuthi laba bayizigebengu okhethweni besabe. Nxa besesaba ukudlelezela kutsho ukuthi kuzaba lula emuntwini weZimbabwe ofuna ukuvota ukuba avote, kuza kwehlisa udlame, kungabi khona abatshaywayo ngobuningi njengalokhu bekusenziwa, kuzabalwa ngendlela efaneleyo, kanti imiphumela izamenyezelwa ngesikhathi esifaneleyo ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle kumele babuye nini abakwamanye amazwe laba ukuthi baqalise umsebenzi?
Bangiqale ngokuthi ilizwe lelizwe ngendlela elifanele libambe ukhetho ngakhona. Kakudingakala abantu abavela ngaphandle nxa kuyukuthi vele nina ngokwenu lizihlonipha. Yikwehluleka okukhulu ukuthi sisodwa sihlule ukuhlonipha amalungelo abantu sivote ngendlela efaneleyo. Sengitsho kanjalo, abavela ngaphandle kuhle babe lesikhathi eside, ikakhulu kumele babone ukubhaliselwa ukhetho, babone ama-nomination codes, babone ukukhampena konke lokhuyana, kumele babone i-voters roll, babone yonke into efaneleyo kungabe kabi khona usuku lokuvotwa. Ngabe fika sekusele inyanga eyodwa kumbe amaviki amabili akulanto abayibonayo,